ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umbabakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi Zimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasibona ukuthi Ivory Coast eWest Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwaso khathesi kulezithembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli kakukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelalo uthole ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulume lawo besekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona mnumzana ukubana ukhetho soluseduze umgabe nganguye kade ngumongameli. Siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esiwayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa. Kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukubana ukhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military kuthi ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF guys zange ihlale phansi zathi siqede ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rallies kaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mjuru. Bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mjuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.